Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali buka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu mhlazi ku 18 Zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana besikolo ababokuza abanabazali abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe akukho kusekelo sombuso walelo lizwe.
Abakwenzayo kakuhambisani, omunye uyadindelwa kahle, omunye adindelwe zethu isikhathi esipinyiweyo, omunye adindelwe nendlela ezinjengazona le. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto.
Kuqhamuka ukufuthelana phakathi kwemandla lezanu PF lekhansili yakoBulawayo kubangwa indawo yokuthengisela impahla lemibhida.
Siminyene ngoba wonke umuntu roduko, so wonke umuntu ubuya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Gambe ikula leZimbabwe elisemhlanganweni wezokuthuthukisa kwenotho yamazwe oweDavos kweleSwitzerland lizaphenduka lilengise izandla na.
Ngumhlangano oqakatheke owamadaba ngoba osomabhizinisi baya bekhona, abakhokheli bamanye amazwe baya bekhona, bekhangela ukuthi ngalowo mnyaka i-economy izabe ihamba kanjani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abanabazali abangela maphepha ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni akukho kusekelo sombuso walelo lizwe. Lokhu kulandela umbiko wenhlanganiso ye-Operation Dudula ukuthi amalunga ayo azakuya ezikolo ukuyovimba abantwana abangela maphepha. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie laye ubekhuthaze ukuxotshwa kwabantwana abalabazali bokuza abangela maphepha. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Joseph Venter utshele intatheli zindaba ukuthi ukuxotshwa kwabantwana laba akukho emthethweni ngoba umthethwandaba we-Eastern Cape wanquma ngomnyaka ka-2019 ukuthi akumelanga abantwana laba bexotshwe ngoba imfundo yilungelo loluntu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolo lubhahlile babu uGandhi yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi iphemithi iphele. Lonyaka iphela ngoJuni iphemithi le. So umntwana uyabe la engalanto ebhaliweyo, ungakhumbula kawabhalwa ngamaphemithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminister. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika eboda laphana udindele ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhlaka 23 January omunye kuthi February abanye bayafakelwa kuthiwe khona ngo-April. So abantwana ke bazithola besebunzimeni njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithi ngoba lama officials awe Home Affairs abakwenzayo kakuhambisani, omunye uyadindelwa kahle, omunye adindelwe zethu isikhathi esipinyiweyo, omunye adindelwe ngendlela ezinjengazona le. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo bona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
ukuthi bathola amaphepha babugande kunzima kakhulu kunjengokungena kwekamela ikhanda lekamela lingena enariti ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana belawo vele kuba into enzima kakhulu kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply permit yakho izinto ezifunekayo kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha so awabantwana ke abanzima khona so ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ukuthi nabazali bawazuze ngoba nxa umzali ewazuzile awabantwana abalula kodwa nxa umzali engawazuzanga awabantwana it's worse kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster into le ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo a-uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lo msebenzi elizweni so akula muntu omfunayo so ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona
Hello ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalani seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwebandla leZanu PF leCouncil yakoBulawayo ebifisa ukususa bonke abantu abathengisa impahla okungekho emthethweni enzikini yedolobho. Ibandla elibusayo lithi akumelanga abantu laba basuswe ngoba bathola imali yokuziphilisa elizweni elibhekane lokuswelakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhansili isungule umkhankaso obizwa ngokuthi Spring Cleaning Week ngeviki ephelileyo yahle yavinjwa libandla leZanu PF. Inkokheli yebandla leli kuGreen District ekhangelene loBulawayo umnumzana Tendai Charuka uthi laba abathengisa okungekho emthethweni abayindawo ngoba kunamsebenzi. Uthi njalo Charuka ibandla lakhe lisebenzela uZulu waleli dolobho njalo liyanqoba ukhetho oluzayo.
Zanu PF is going to win massively in Bulawayo. All these people now they've realized that the opposition is not doing anything to them. Like right now, as we are saying, the council which these people voted for them, the councillor and the mayor, they are the ones who are advocating them to go and stay at home, not to wait. And look at what the president has done. Already the president has exceeded what we expected he is going to do.
Inengi lithi Zanu PF ikhanya ifuna ukusebenzisa umumo wokuthola amavoti kukhetho lwalonyaka. Umseri kameya waleli dolobho uCouncillor Mlandu Ncube uswela kakhulu okwenzakala koBulawayo.
Lokho kwenzakala edolobheni okungcolisa idolobho into embi sibili ungakhangela abantu bakwenza becatsha ngamabandla ezombusazwe kakhulu basebenzisa ibizo lebandla leZanu PF. Hlelo zisegcekeni ukuthi esizazenza kusukela kusasa ngolwesithathu ezokuklina lezokuhambisa labo kumele beye lapho kulezo ndawo. Sesibanike njalo ithuba lokuthi bevume ukulandela umthetho kungela kuhlukumezana kodwa bengaqhubeka bengalaleli. Hayi kuzaba lokuhlukumezana.
Umunye wabaphila ngokuthengisa umnumzana Tapio Mubirimi uthi Zanu PF iqondile ngoba kungela enye indlela abangaphila ngayo.
Sisenzekile ngoba napha kuziphilela khona thina. Enze siwansebenzi impilo yami ikhayele khona lapha engithengisela khona khona la. Kuba besincede kakhulu ngoba kula lapho esingaqonda khona thina. Yikho lapho esithembe khona khona la. Ana nje abantu abazithengisela sisele ukuncane ukukhipha ama-R2 ohamba e-toilet. Sinendawo lapho esihamba khona amanzi sacela khona pho bomakhelwane nathi sisebenza labo balama-building khona la.
Unkosikazi Charity Masango layo ophila ngokuthengisa uthi ayisibo abangcolisa idolobho njengalokho okuthiwa ngabe ekhansilini.
Siphume siye ngaphi into esinzima kangaka? Asila kudla, asila mali, asila singaphume emgwaqweni siza kuya ngaphi? Nge-lockdown sapho sasaferwa ngabantwana. Saku-accepta ngoba kungumkhuhlane. Kanti sasoze siphume ngoba kusela lockdown akusela ngifane zisebenze. Sina singcolisa kubuyiphela imota zamabhini ezizothwala izinto. Kufane basinike imota ezithwala izinto babe-city council.
Aliminyananga kakhulu na.
siminyene ngoba wonke umuntu roduwo so wonke umuntu uya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana
umnomzana akhombe mabaso esakamiza kobulawayo uthi ibandla leZANU-PF libuye lamaqhinga angayisiyo okudinga amavoti ebantwini abahluphekelayo abaphila ngokuthengisa emgwaqweni
bazichithela isikhathi besingcolise lidorobho lethu elihle kangaka becabanga ukuthi bazathola amavoti ngama-vendors kanti iqiniso sonke siyalazi ukuthi iZANU-PF ngeke yafa yathola amavoti kobulawayo lapho injingazala umuntu okungcono nje ukuthi i-city council isebenzise ama-policies ze-TRP ukuxotsha laba bantu bokuza laba abasingcolise lidorobho ngoba ekugcineni lapha kuyagcina kusiba le mikhuhlane eminingi engaqedakali ukuthi ivele ngapi
ikhansili yakobulawayo ithi izaqhubela phambili ithanyela njalo ikhipha abathengisayo ukuze leli dorobho lihlanzeke njalo sebenzisa umthetho ukuvimba ibandla leZANU-PF eselidinga ukugcwalisa abantu abangela mvumo yokuthengisa kobulawayo ngemalesuthu 7 kobulawayo igama lamngeza Jesus Banda.
Gambe iqula leZimbabwe elisemhlanganweni wezokuthuthukiswa kwenotho yamazwe oweDavos World Economic Forum kwele Switzerland lizaphenduka lilengise izandla na. Umhlangano lo owenziwa minyaka yonke uqale ngomvulo njalo uzaphela ngolwesihlanu. ELeZimbabwe limelwe ngabaphathintambo abathi umnumzana Mthuli Ncube wezemali, umnumzana Frederick Shaba ubona ngobudlelwano belizwe lamanyamazwe kunye lomphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzenza. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kujera.
Umhlangano oqakatheke owamagama ngoba osomabhizinisi bayabekhona abakhokheli babanye amazwe bayabekhona bekhangela ukuthi ngalowo mnyaka i-economy izabe ihamba kanjani bekhuluma behlaziya uze babona ukuthi i-economy ingahamba kanjani. So iZimbabwe njengoba idinga i-investment kumele babekhona, kodwa ngokubona kwami nxa kuyukuthi asila target esilayo kumbe umuntu okumele siyombona khona ngale ubona njengani ikungasebenzisa imali ngonanzelelo uhamba umhlangano enhle ngaleyo, kodwa nxa kuyukuthi bakhona sibili bafuna ukuthi bahlangane lathi khona ngale kungenzakala sibili ukuthi singahamba siyobabona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi eLeZimbabwe lingani umhlangano lo aliwuqakathekisi kangako ikakhulu nxa sikhangele amanye amazwe?
Uzobona ukuthi imihlangano enjengaleyo iqeda imali eningi kakhulu njalo njengelizwe elinjengeZimbabwe. Bona njengani nxa kungela sosi zakhe sothi siye khona, nxa kungela ama-agreements okumele siwasayine khona ngale, akumelanga sibe khona sibili ngoba asinamali yokuthi senze njalo. Izibhedlela azila mithi kathesi, amandla kagetsi ayasilela i-industry iphansi. So kubona njengani izimali ebezosebenzisa ukuya khona ngale eDavos kumele zisebenze ukulungisa i-economy yalapha, kodwa nxa kuyokuthi silolutho sibile okumele siluthengise kwabantu abakhona ngale kumele siye khona. Kodwa ngokubona kwami khathesi kungancedisa ukuthi siseve imali singayikhona.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi yecubungula ezenotho, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi ugatsha lwezemihloliso olwezimsek lulandule imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ekuthi impumela yemhloliso we-O-Level izacithwa. Lolu gatsha lubikwa lusithi amalungiselelo okwethula impumelo yemhloliso le asekusibanga esikude. Iphephandaba lobulembu kweinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi igwetha elimela oyingunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa lithi sokumele icala aletheswayo elokuzama ukubulala owayengumkakhe umnumzana Constantino Chiwenga kumele lilahlwe. Igweta unkosikazi Beatrice Mthethwa uthi isikhathi sesiside lolu daba lokhe ludluliselwa phambili. Kodwa umtshutshisi umnumzana Feresi Chakanyuka walile lesi sicelo. Ube manje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibona ndinjani nga po thina siyaphila ngapha ngusunami lona siyabonga indaba ezilohlonze indaba ezilamaqiniso mina ngazi ukuthi abantu bakhangelele ukuthi iZANU PF ivume kanjani ukuthi yona yaxebula abantu or esha abantu ilizwe lonke jikelele including emadobo kuze kuthi nasemureho angazi abantu bayakhohlwa ukuthi iZANU PF lena iyo eyadukula abantu libalele emini kapha yadubula abantu eHarare ngaloya nyaka yaceda yona leyo ZANU PF yasifoma icommission imklante commission ukuthi imklante commission icubungule ukuthi noma izobona ukuthi yiyo nayo ZANU PF edubula abantu nokuthi badubule kanjani yabanja kodwa benzanga lutho ngakho ngeke ivume kodwa indaba yami lapha isekuthinini bakamthwakazi bantu bakithi imbali asifundeni kusukela kumbali umzilikazi kamashoba nishoba shoba lingangoyise kingakhohlwa ukuthi isizwe sakhe wayesakha ngezizwe kunye lezizwana wayengabandlululi umzilikazi wayengathabaze ezansi abatshonele wayesakha isizwe sakhe ngesizwe lezizwana. Manje angazi ukuthi njengoba abantu sebaphithikezana amashona lamandebele sebayakhandawonye sebathathana bazala iy'ngane mazo kuthiwa hayi abanye babuyelele abanye bebuyelele angazi ukuthi lilande la uphi umthwakazi ngoba umthwakazi kandaba wayeyakha isizwe sakhe ngezizwe lezizwana. Ngiyabonga ngexolisa ukuba mude.
Good morning, livo kanjani ke mthwakazi omuhle ke Studio 7 masakazi bonke salibonani. Ngithinta ke yile ndoda ke ikhulume ku Studio 7 izolo ikhuluma ngokuthi ke amaNdebele yithi sine problem kakhulu amaqembu akithi asiwafuni abantu bakithi asiwafuni ukhulume kabanzi ke ngomama makhuphe ngathinteka kakhulu ngacabanga kahle ukuthi noma iproblem ikithi umthwakazi uyathanda ukulandela emuva umthwakazi uyathanda ukusola kakhulu manje sisolana namashona amashona abambene amashona avotela iZANU PF amashona azoyivotela futhi iTCCC kanti thina sikuphi njengomthwakazi vuka mthwakazi vuka mthwakazi vuka asikhulumeni sisenza mthwakazi omuhle angithi ukuthi abantu bavotele ke amaqembu asesindebeleni kuphela sivoteleni ke umkhokheli esimbonayo ukuthi ke uzathatha izo zeZimbabwe kalisuse lapho elikhona uyihlazwe likhona alise kwenye level lapho sizokhona khona ukuthola imisebenzi lokondla ama-families wethu kodwa ke asiyekeni ukugcakana namanye ama-tribes maNdebele vukani vukani mthwakazi sibambaneni sibe yinto yodwa sisapotaneni njengomthwakazi siyabonga kakhulu
sakubonani njalo ku Studio 7 basakazi nabalaleli kuzo zonke izindawana nje sisangena phakathi komnyaka ayi uyazi ma ngithi ngilalela lana indlela sokubalwa ngakhona i-corona elizweni laseZimbabwe sokumangaza ngoba angisho ukuthi i-corona kayikho kodwa indlela sokubalwa ngayo lapho kuthiwa ivelela khona e-South Africa lapho esikhona ayikadunyiswanga le ndlela okudunyiswa ngayo eZimbabwe kodwa yona ikhona lokho ngikutsho ngoba siyazi ukuthi kuyavota ekwini kuyavota eZimbabwe isidunyiswa kangaka nje sekuyindlela yokuthi kugcine kuthiwe lockdown ukwenzela into ekuvoteni laphana hawu sonke siyazi ansithini nxase kuthiwa nje nanko sokuyehlela lapho emalangeni okuvota izozwa kuyabe ziqanze yakukhuphuka abantu bengasakwazi ukuyikho uze sokuthiwa lockdown kuyavotwa kodwa ekuvotweni khona lapho abantu sebekhontrola ukuthi ngivota kanje mina vele ngiyibona sokuyindlela leyo ukuthi lana aziqiniseni into le corona le eSouth Africa laphezu eqhayiqhamuke khona asikezwa ukukhulunywa kukhulunywa nje kahle ngithi abantu bangaqali bethuke ukuthi namanje ama mask sengafaka lo osifakela kodwa eZimbabwe hayi sibiselwe ngalendlela yokuthi nje sikhumbule nyakeni and leyo ndlela futhi sihle aba indlela yokuthola ingena njalo lapho isilonda sesivuleka la isilonda sesivuneka impedo sokumela ingene phakathi kwesilonda isibolise konke so that nxa sekusondela amalanga okuvota kuphelile ngicela linanzelele khonapho abantu abadala linanzelele bantu khonapho ukuthi kuyasetshenzwa njani
salibona 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 bondlela zimhlophe bondlela zimhlophe ku studio 7 siyabulisa sibulisa seGoli kakhulu kakhulu sikhulumela indawo yakithi yamathebeleland thina inzalo yethu iseselupane siyacela ngithi amalunga abantu bonke abasemandebeleni asisapoteni i-MRP asisapoteni i-MRP sifake amakhansela sifake amameya sifake noma yini esiyibona engasisiza ukuze sigweme abantu basesitshone ukuze bangagcwali kakhulu emathebeleland asivoteli lo mkhakha lowo ukuze sikwazi ukuthi sivuse sithole le nkosi salokhu umnangigosala ukuthi uKing Vulelane engene kodwa-ke thina asiyoleni amalungelo ethu ukuthi until sibe sibe lenkosi so siyabonga kakhulu sicela ivotele i-MRP imthokazi Republic Party lindluzele umlayezo lowo kakhulu kakhulu kontu nkamile ludlule sithi happy new year kini lonke abasakazeli lapho kwestudio 7 abakithi siyabonga kakhulu mina ngizolela upane eselimpole ekabela singundlovu siyabonga
vukani bantu bakithi vukani bathokazi vukani okhulumayo ubishi engicelayo kini bontu nkamile inkomo ngicela lidlulisele umlayezo kubantu bakithi abeloko nje besathi ngena mfana omncane ngena mfana omncane kungani kanti abantu bakithi beloku belandela la abantu basempumalanga kungani siyanikhuza abantu bakithi sekungathi ningazivusela okungokwenu ngoba manje nivusela amashona ene yini eliyenza ukuthi amashona esidele kuyibanga sicela liphume entweni zamashona abantu bakithi CCC yini CCC kini kuyalisiza ngani awuhlakaniphani isizwe esinyama hlakaniphani isizwe esinyama le nto le basihanqile vele kabafuna ukuthi neIndebele libe nombuso ake liphume entweni zabanye abantu lizenzele okungokwenu kambe sibili ungathatha eyindoda ukuthi izolala emzini wakho wena ungekho kusasa masozala amahlongandle ukuthi abantwana bakudelela kanti uthethe indoda wayifaka emzini wakho hayi bantu bakhlakaniphani manje siyalikhuza njalo phumani entweni yamashona
sanibonani sanibonani mahlaba ezulu balaleli konke nabasakazi be-studio 7 umhlaba wonke jikelele ye hayi okhulumayo lapha lishagwada elikhulu esigabeni sakusiwo kwelase-Plumtree ukhanyani Ncube ye yazi nje indoda lapha ezinye enye ezibiza ukuthi yona ingundebele ingazi ukuthi ungundebele ubani njengoba undebele bebaningi kangaka gxeka abantu abasola obelief gawule nabochuma nabomalanga inkomo and so forth ethi benza kabi cha abenzi kabi ndoda yakithi laba bantu basuke besola lento eyiyo eyabe ikhulunywa ngoba okukhulunywayo kungena ezindlebeni bese kuyazwakala umuntu bese yabona ukuthi hayi lento inhle noma ayinhle so mayingahlanga bazayigxeka so ngokunjalo akusibona abalenza iphutha akusiphutha lelo so kufanele vele bagxeke izinto eziyabe zitshelwa abantu eziyabe zingasizo ezirayithi angibonge amen kuleyo ndawo
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukwezemelika, inhlelo zokuthuthukisa ilizwe leMelika zizadonsa nzima kulandela ukukhokhela idale le-The House osekusenziwa ngabebandla lama-Republicans. Umongameli Joe Biden wenelisa ukufeza inhlelo zakhe ngoba ibandla lakhe elama-Democrats lalikhokhela amadale womabili ele-The House lele-Senate. Kodwa ngemva kokhetho lukalwezi, ama-Democrats asesikhokhela idale le-Senate kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo weleMelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa sikhangela ngomnotho weMelika, ungumnotho okhanya ngathi ungumnotho ovukileyo, ikakhulu nxa sikhuluma ngegcikwana le-corona kuze fika khathesi. Ngoba lezakhumbula ukuthi ngegcikwane le-corona lika 2020 kwama yonke into eyenza i-economy ibe i-economy yema yathi nsiri. So ke kuthe kungena ke uBiden waqala ngento eyayihlupha ukuthi khona abantu bahlatshwe amajekiseni ukwenzela ukuthi nxa sebehlatshiwe banelise ukuya emsebenzini. Bahlatshwa kwama-million zona lana owakhumbulayo pha. Kwenza ukuthi ngenxa yokuhlatshwa kwabantu kube ngcono ukwesaba, kube ngcono ukuhlangana kwabantu, kube ngcono ukuqala lokuvulwa kwezikolo lama companies. Yikho ke i-economy ibiloko intsheza ke khonapho kusukela khonapho kuze kube namhla. Mbona ngathi into eyaphambanisa i-economy ye-America yimpile e-Russia le-Ukraine, ngoba leyo mpi ihlasele umhlaba wonke, inyikinyise umhlaba wonke ukuthi lakhona lapho eMelika kuyithintile kakhulu. Nxa ukhangela intengo yezinto yakhwela, intengo yezinto yakhwela umhlaba wonke, i-petrol lapha yaba yiye esemqoka. Angithi kungakhwela i-petrol ukukhwela yonke into, ngakhwela i-diesel ukukhwela yonke into. Yikho kwenzakalayo lapho. Kodwa ke nxa ukhangela ilokhu intsheza nje ayikangeni ku-recession, iphakathi laphakathi nje. Njalo kuyakhanya abantu bayaqhatshwa kakhulu ngoba indawo eziningi ziswela abantu bokusebenza. Yaze nje ngikhumbule ukuthi ngabe abantu bonke laba abangasebenziyo abeZimbabwe, umuntu abalayitshe abalete lapha bavuke besebenze ekuseni, bonke abantu bona labo bangasebenza ama-millions zonke lawo, ngoba lapha kusweleka abantu bokusebenza umsebenzi.
Yena umongameli Joe Biden umbona elokhu engumuntu oyenelisayo na ukuvuselela umnotho welizwe leMelika?
Nxa singakhangela ngayo umongameli okwakhathesi wenza kuhle kakhulu. Ningazi nje uma sekungene ama-Republicans ukuthi athathe i-house ngapha ngaphansi, ukuthi sebezamqobotsha ezintweni zakhe abefisa ukuthi azenze, ngoba bona sebeyi-majority ukuthi angaproposa lokho, bathi hayi, athi lokhuyana bathi hayi njengalokho. Kodwa ke ungcono ngoba i-Senate ilokhu ikhona kuye ukuthi imithetho lequnywa ngaphansi elethwa phezulu, iphezulu lizafika lihlolisise engxenye eminye yakhona liyale licubungule njengalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Ohio ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-CCC abotshwe uqolo. Ngiyaphinda njalo ke sikhangele lezo ngezayizolo, sikhangele zalamhlanje. Amagqwetha kwele-South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abalabazali abangelamaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ukuthi baye esikolo akukho emthethweni. kuqhamuka ufuthelana phakathi kwebandla lezano PF leCouncil yakoBulawayo kubangwa indawo yokuthengisela impahla imibhida lokunye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.